sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 14 kuNcwabakazi 2024 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Sibona ikwenza abantu ngokokuqala abantu balamalungelo abo lo muntu kuthiwa kuyawisa dings okuthi abantu avalanga bonale behamba abantu bebonale begrouba bexoxa akusebenzeli.
Umanyano we-United Nations Human Rights uthi kumele kukhululwe bonke ababotshiweyo ngurhulumente kamongameli Mnangagwa.
I-activism yonela ukuthiwa sokulamadona ababhadala abantu ukuthi babe ngama-activists. Sokuhlupha ngoba abantu bathi bangajomba baqalise ukwenza izikitshi zabo.
Uhulumende namhla uthe asesemaphethelweni amalungiselelo omhlangano we-SADC Summit ngomgqibelo lapho eliZimbabwe elizathatha isikhundla sokuba ngumgcinisihlalo walumanyano. Amapholisa kweleBotswana asebopha abantu bokuza abaningi abangena bengalamaphepha aqondileyo akuhlala kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi lomanyane wamazwe omhlaba olukhangelane lamalungelo kazulu lwe-United Nations Human Rights luthi eleZimbabwe kumele likhulule abaphikisayo labalwela amalungelo oluntu ababotshwe ngesikhathi ilizwe lilungiselela umhlangano we-SADC Summit ozaqhutshwa ngomgqibelo besetheswa umlando wokwephula umthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act. Kumbiko walo owethulwe lamhla uhlangothi lolu luthe lukhathazekile ngokubotshwa ukuhlukuluzwa lokwethuselwa kwabalwela amalungelo oluntu labaphikisayo. Ezinye inhlanganiso ezigoqela i-Amnesty International lazo zikhuphe imbiko zisola kakhulu okwenzakala eZimbabwe. Lokhu kwenzakala ngesikhathi inhlanganiso yamagqwetha yeZimbabwe Lawyers for Human Rights isithi siphanyeke enkantolo ye-High Court isicelo sokuthi abeZimbabwe Prisons and Correctional Services bavumele unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi ARTUZ umnumzana Robson Cherry ayihlolwa ngodokotela. Kubikwa kwatshaywa kabuhlungu ngabacatshangelwa ukuba ngamapholisa ensitha kulandela ukubotshwa kwakhe eHarare. Emaswinko amagqwetha la athi asekhweze njalo idalele High Court isicelo sokuthi isethekeli esivela eCzech Republic umnumzana Lukas Slavik akhululwe ngesibambiso sebail. Wetheswa umlando wokwethula umbiko okuthiwa yayingamanga. Ukuhlaziya lolu daba uThabo Khancube weStudio 7 uxoxa lolwela amalungelo ezisebenzi ekunhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Ambrose Sibindi.
Zimbabwe government ilokugana sikubona ikwenza abantu ngokokuqala abantu balamalungelo abo lo muntu kuthiwa kuyawisa dings okuthiwa abantu avalanga bonale behamba abantu bebonale begrouba bexoxa akusebenzeli ngoba thina singabe eZimbabwe la amandla zesadik njani isadik ayiqalisi ukubuya eZimbabwe. So khona ukuthi uhulumende abesesitena abantu bafuna ukutshengisela useqalisa ukuba nako kube kubotshwa abantu mahlayana kubotshwa abantu mahlayana sibona ngathi into embi njalo ungananzelela kulala undoda olingazwayo lapho ozama ukuntu wedela bathizwa kuthiwa uhulumende uyala bamvayele njalo bantu abona amadokotela khonokho yikwephula amalungelo omuntu ngoba umuntu angayisejele kumbe ubotshiwe kufanele aye bonodokotela ngaye ngogulayo. So lindaba eyenziwa urhulumente weZimbabwe sibona ngathi hayi asiyo into enhle.
I-United Nations Human Rights lezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu sezikhuthaza ukukhululwa kwabo li obona njani imibiko le?
Besibona ngathi kukhondile ngoba phela singakhohlwa ukuthi i-United Nations ikhaya lokuthi umhlaba wonke i-protect ama-human rights abantu amalungelo abantu ahlonitshwe. So sibona ngathi nxa bethatha leso sixhumo meleso stance ku-right ukuthi silethemba ukuthi iZimbabwe izakulalela khona kuyikwenza njengoba icetshiswa ngoba labana bakhangele ukuthi abantu baphatheke kuhle hatshi eZimbabwe kuphela but umhlaba wonke. Kodwa kuhle ukuthi neZimbabwe sikhanise isigidi maphambili ngokuhlukumeza abantu kuyinto ebuhlungu njalo eyangisayo kakhulu.
Kodwa uhulumende yena uthi abantu ababotshiweyo ngabephula umthetho njalo esithi abaphikisayo kanye labalwela amalungelo oluntu bejayele ukukwenza lokhu ukuqala ke ugu gila imikuwa nga ugu kangelele imisanga no emikulu eZimbabwe.
Kwa sinis kati uvalisi kuna nzele uti kono ukulunayo agula ufaga zubabu wa wate sobabu sisa sule skati kutuwa bandu wafuna uchengzele kutuwa kasi hawa kuna ande chengzele ema nisi titina kwa skati ukulumende ingoze kone utu na anda bandu baza kweza kono uku so kusenza kusugunyeze la bandu ima yaba ila chani kutuwa kefute suwela sesuwela kumadu ya la bandu waka iko sinis mbapu ya vumaji uta hai la wena wada upatika uchengzele mwaba unwa kutute simpini kari supana ngali ame leta tumalume mbua andazo damu so ema yaba ndu la wabone uti nandi tuwa lo uti isate njomi buhile alati ke subachengzele uta gulo shubolu nje ina inja abantu bemzila bangabonzo kakula angibona kule ndwe mbi indwe mbi yini ngenzale ukuthi ngakumbe kuthi abantu abafuna ukugcina uhulumeni
lo ngumnumzana Ambrose Sibenti olwela ilungelo lezisebenzi ekunhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ubexoxa ecingweni ekwabulawayo Thabo Kancube we Studio 7 siphinde saxoxa lo mnumzana Kutakwashe Musaka umkhokheli wenhlanganiso elobudlelwano lebandla lezano PF Forever Associates Zimbabwe.
Zimbabwean government ilokukanga sikubona ikwenze bantwini ngoba okokuqala abantu balamalungelo abo lokuthi kuthiwe kuyabuyisadisi okuthiwa abantu avalawo bona le behamba abantu bebona le begrouba bexoxa akusebenzeli ngoba tasingabe eZimbabwe la mandla zesadisi njalo isadi kayiqalisa ukuya eZimbabwe so kuthi uhulumende abesesitheni abantu bafuna ukutshengisela useqalisa ukuba nakube kubotshwa abantu mahlayana kubotshwa abantu mahlayana sibona ngathi into embi njalo ungananzelela kulala undoda olinyaziwayo lapho ozama ukuntokotela bathizwa kuthiwa uhulumende uyala bamvayele njalo bantu abona amadokotela khonokho yikwephula amalungelo omuntu ngoba umuntu langaye sejele kumbe ubotshiwe kufanele aye bona udokotela langaye ngokugulayo so lindaba eyenziwa uhulumende weZimbabwe sibona ngathi hayi asiyo into enhle
i-United Nations Human Rights lezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu sezikhuthaza ukukhululwa kwabo li obona njani imibiko le
phela singakhohlula United Nations ikhaya lokuthi umhlaba wonke iproject ama human rights abantu amalunga abantu ahlonishwe so sibona ngathi nxa bethatha leso sinqumo leso stance ku right ukuthi sinethemba ukuthi izimapu iza kulalela khona kuyikwenza njengoba isiqo icentishwe ngoba labana bakhangele ukuthi abantu baphatheke kuhle hashe ezimbabwe kuphela but umhlaba wonke kodwa ukusho ukuthi nezimbabwe sikhathi sigijima phambili ngokushukumeza abantu kuyinto ebuhlungu njalo eyangisayo kakhulu nale
kodwa uhulumende yena uthi abantu ababotshiweyo ngabephula umthetho njalo esithi abaphikisayo kanye labalwela amalungelo oluntu bejayele ukukwenza lokhu ukuqala ke ukugila imikhuba nxa kukhangelelwe imihlangano emikhulu eZimbabwe.
Kwesinye isikhathi uvalisi kunanzele ukuthi khona okukhulunywayo akula ufakazi obubambe wakathi ngoba besisa sikule sikhathi kuthiwa abantu bafuna ukuthengisela kodwa kasi hawa kuna ante bethengisele engxa yesithi thina kwesikhathi uhulumende ingozi ekhona yokuthi unanda abantu baza kwenza khona oku so kusenza kuhlukunyezela abantu engxa yaba yela cala kodwa ke futhi sesibuyela sesibuyela kumalungelo abantu ngakho ayikho sinye eZimbabwe iyavuma nje ukuthi hayi lawena wada upatika kuhle utshengisele ngoba ungakhohlwa ukuthi lesimpini ngali hluphana ngali hamba lethatha umalume ngoba andazo damu so engxenye abantu lababone ukuthi nanti ithuba lokuthi isade njengoba ibuyile alathi ke sibatshengise ukuthi ayikho hluphana nje ingxenye nje abantu bemzila bangabonzo kakhulu angibona kule nto embi into embi yini ngenzala ukuthi ngakumbe kuthiwa abantu abafuna ukugcina uhulumeni
lo mnumzana Khuta kwashe Musaka umkhokheli wenhlanganiso elobudlelwano lebandla lezano PF AFAS besecingweni lo Thabo Kancube we Studio 7 uhulumende lamhla uthe asesemaphethelweni yamalungiselelo omhlangano we SADC Summit ngomgqibelo lapho eZimbabwe elizathatha isikhundla sokuba umgcini sihlalo walomanyano lokho kuphume emhlanganweni wabaphathi intambo bakahulumende owecabinet lapho kugcizelelwe ukuthi amanye amalungiselelo la aqoqela ukulungiswa kwezakhiwo imigwaqo inhlelo zamanzi ezempila kahle lezokuxhumana ebulenjini imihlangano eyandulela umhlangano wesummit ngomgqibelo layo iyaqhubeka njengenjayelo ele South Africa libikwa lisithi alilamandla okwenqabela eZimbabwe ukuthi liqhubele umhlangano njengalokho okuthiwo libandla le-Democratic Alliance kulelo lizwe lisithi kwephulwa ilungelo loluntu okugcizelelwa ngabanye kodwa umnumzana Angiston Sibanda ingcwethi ecubunda izombusazwe njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Green Africa Technologies uthi ngempela bakhona abafuna ukungcolisa isimo selizwe kulungiselelwa lomhlangano
Kuqakathekile ukuthi sizwisise ukuthi iSADC yona yathi ifonywa ngama frontline states ngo 1980 yayijongene. Yayijonge ukuthi amazwi angase zansi kweAfrika ancedisane ekulwiseni lomncubuso wocindezelo owamabhunu. So akumangalisi nxa ihlangano njengabo DDA beSouth Africa besizwa ubuhlungu ukuthi eZimbabwe iya host iSADC summit ngoba bona vele kabafuni kube njalo ngoba basafuna ukuthi kuqhubeke kulombuso wabacindezeli owabamhlophe. Ngiphinde ngikhulumeke ngabanye bethu abafowethu abathi bayahlukuluzwa kulokuhlukuluzwa kwelilungelo lomuntu. Singakhohlwa phela ukuthi bakhona abafaka imali entweni le ekuthiwa yi-activism. I-activism lokhe yonela ukuthiwa sokulamadona ababhadala abantu ukuthi babe ngama-activists. Sokuhlupha ngoba abantu bathi bangajomba baqalise ukwenza izikitshi zabo. Mhlawumbe kwasisikhathi bakwenze sibili baqale amapolisi. Amapolisi athi angababopha bebe sebekhala ukuthi bona babotshiwe. Ngiyakwazi basebenzisa ama-strategy atholakala egwalweni olwabhalwa ngu-Jean Sharp. Olunye bayalwazi bona ukuthiwa how to bring down a dictator. Babe bezama ukuthi bangcolise ibizo lombuso okhona kathesi ukwenzela ukuthi kukhanye kulobudlwangudlwangu. Kodwa inengi labo bakwenza ngoba kulenzuzo kulama donors abafaka imali, futhi kungathiwa u-human right defender elodumo eyaziwayo suphiwa isicoco.
Kodwa ungathini ngalabo abathi bayabotshwa amahlayana njengoba sibona ukuthi kuvalelwe abantu abaningi intolongwe abamabandla ezombusazwe labanye abalwela ilungelo loluntu?
Thina esikobulawayo emalokishini akula muntu esimbone esukule esukelwa ngamapolisa engonanga lutho bembopha. Akula muntu esimbone esukelwa ngamasotsha engonanga lutho bembopha. Laba abalendaba zabo ababanjiweyo indaba singayekeli amadale omthetho acubungulise sibe kwakucace ukuthi kahle kahle babotshelweni bebonene. Nxa kuyikuthi kule bala ecala bazabukwetshwa, nxa bengelacala bazaphuma. Yindaba sigijimela ukuthi sigijimele ekugcineni ukuthi sekuthiwa ngenxa yokuthi kuleyo kwenzakala lokhu iSADC summit amelanga yenziwa eZimbabwe. Akukaze kwenzeke iSADC summit yenziwa noma siyafuna thina noma kasifuni, ngoba ivele iyatshintshanwa next year iya kwelinye lokuba ngumgcini sihlalo kuyatshintshanwa kuvele kunjalo. So asikhohlweni ngokuthi singathi guqula ulutho iSADC summit izaqhubeka yenza resolution ewenzayo next year ihambe kwelinye ilizwe iqhubeke kanjalo kanjalo. Thina sebe silokhu sigiqika phansi sidinga iattention, sidinga le mali ngento yakhona.
Lo ngumnumzana Angriston Sivanda, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo ngumqondisi wenhlanganiso ye-Green Africa Technologies obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Intatheli izindaba eyaziwa kakhulu ngokwethula indaba zemidlalo uSimba Rushwaya kasekho. URushwaya owazalelwa esigabeni seBeshen Half Bridge wasebenza kumaphephandaba ambalwa agoqela owenkampani Associated Newspapers of Zimbabwe, Alpha Media, Zimbabwe Mirror, Gauteng Guardian, Le Manica Post. Unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli izindaba yeZimbabwe Union of Journalists umnumzana Perfect Team Swati Hlongwane uthi ilizwe lilahlekelwe intatheli izindaba ekhaliphileyo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umnumzana Thomas Kwayelo owayekhokhela abanye abahlamuki abeLord Resistance Army kwele Uganda usetholakele elamacala edlula amachumi amane i-44 agoqela ukudlwengu labesifazana, ukuthumba abantu, ukubulala abangelamacala, ubusela lokunye. Ukhoyelo uyawaphika amacala la esithi wayephansi komkhokheli wakhe uJoseph Kony owanyamalala ehlathini kwele Uganda. Umnumzana Vacheslav Kletov usibalukhulu wesabelo sabeGorod kwele Russia uthi abantu kabasavunyelwa ukuhamba-hamba lokwenza abakufunayo kulandela ukuhlaselwa libutho lakwele Ukraine eselishuthunele izigaba ezedlula amachumi ayisikhombisa i-74. Uthi isimo sokuphuthumayo lesi ese-state of emergency Sisa sabelweni sonke ngoba babhekane lesitha esihlasela ngamandla. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe Reuters. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ise Washington. Wezi phathelane leMelika, eleMelika lithele Iran lilakho ukuphindisela yiloba nini phezu kokubulawa komkhokheli weqembu leHezbollah ngele Israel osokudale ukuthi uhulumende weMelika ithumele imkhumbi yakhe yempi emhlubulweni weMiddle East ukuyafikela ele Israel. Ngomvulo omongameli weMelika umnumzana Joe Biden ukhulumisane labosowabo bamazwe abalisayo leBritain, France, Germany lele Italy ngalolu daba. Ele Iran izawulolo lenqabile ukwamukela inkuthazo yamazwe angentshonalanga egoqela eleMelika leBritain eyokuthi lingahlaseli ele Israel ngoba lokho kungaphehla impi ezaphatha amazwe amaningi. Kunyanga ezisanda kwedlula ele Iran like lahlasela njalo ele Israel liphindisela phezu kwezinye izehlakalo ezehlukileyo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli kwama Studio 7 uxoxela olandela izombusazwe umnumzana Tim Muringai.
I-region wena le esithi Middle East singakhangela thina esikhonzayo oyesihambe emacaweni. I-Israel le-Iran they are cousins, so ukulwa kwabo vela kupheli, but kungaba le revenge siyakwazi ukuthi i-Hezbollah lamanye amaqembu ahlasela i-Israel, those that are all over that region, lawo ngantu abazangenela abasponsor yiyona i-Iran. Siyakwazi ukuthi balama outfit ama militia maningi, so khonapho bazajika labo isikhali nganto ama rockets laphana anti bake bakwenza. Iran is capable of revenging and bona sebele nuclear capability, so revenge yabuya and siyakwazi ukuthi bayenza izinto eziningi njengama suicide bombs lama rockets lani, but sizabona kathesa ukuthi bazajika yini ama missile.
Kungaqhamuka impi egcweleyo phakathi kwe-Iran le-Israel, iMelika singabona ingenela layo ngokugcweleyo yini isekela i-Israel?
Esikubona kathesi ngantwa sokuchuchisa, ngantwa sokusiya khona ngale duzane ukuthi i-America njoba ithumeze isikhali in the Middle East lakho kuzaba support for the Israeli government. Vele kungaqhamuka impi between any nation against Israel, i-America is the guarantor labo bilitheni bayasebengenela. So ukuhamba kwabo abakuyenzileyo lokho is just a sign and forceful sign ukuthi bazangenela yona leyo ndaba.
Akhona yini amazwe esingabona lawo engenela ekucelele Iran?
Amanye amazwe angathiwa they are aligned le Iran, ngathiwa ngamasuni faith bayangenela. Ama Shiite la masuni is a differentiation countries akhona ngale oQatar labo South Arabia lani le Jordan. So oQatar labo Jordan ngathiwa bale faith e different, and then labo ba Israel labo Palestine lokunyonga ama countries okhona lapho Iraq layo nganta bale faith efana nayo le-Iran. So bayasebencedisana ngoba impi zabo babelieve ukuthi babelwela uNkulunkulu, so khonapho nganto abazangenela just to help the brotherhood. Amazwe anjengabo Egypt lamanye ama-Arab countries, they are always trying to help and mediate, but kusukisela kudala that place has been going on, it's a continuous war situation. Labo Lebanon lani. So yeah, iLebanon layo bake bayijikela isikhali Israel some weeks ago, so labo bayasexegana ukuthi bahambe bayachaya Israel. So yeah, it has the potential to engulf yonke region yona le. And then siyabona iRussia naye uPutin wayekhona ngale Iran, hayi kuyabungasamanga kahle. So yeah, kule potential to be a third world war khonapha umangu khangela.
Lo umnumzana Tim Moringayi olandela izombusazwe obexoxalo ntungameli inkomo yeStudio 7 ese-Ohio khonapha eMelika. Kweziphathelane labadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, amapholisa kwele Botswana asebopha abantu bokuza abagoqela abadabuka khona eZimbabwe abangela amaphepha aqondileyo okuhlala kulelo lizwe. Kulabanye njalo abokuza asebaxotshwa ngamapholisa endaweni eziningi ezokuthengisela impahla ishiyeneyo. Lokhu kuza ngesikhathi leBotswana likhala ngokuthi abangena elizweni ngokungekho emthethweni badala amacala esabekayo. Intatheli izindaba iStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone khona khonale kwele Botswana.
Amapholisa kwele Botswana kugwalo olukhitshokuyona le viki atshelwe ukuthi ahlasele ngokudinga bokuza abangena elizweni ongekho emthethweni. Amapholisa athi udaba lobangena elizweni ongekho emthethweni seluhluphe kakhulu enzikini yelizwe iCentral District egoqela amadolobha afana leMahalapa, iPhalabhe kanye leSerowe. IBotswana ithi iyakhathazeka ukuthi abangena elizweni ongekho emthethweni badala amacala ahlasimulisa umzimba ofana lokubulala basuke lapho bangene phansi njengomswenya. Ophathisa beZimbabwe ukuthola amaphepha ohlalo okusebenza kwele Botswana uMnumzana Mthokozi Simpofu uthi kulezi nsuku kunzima ngoba umthetho sebeqinise ukubopha abaselizweni okungekho emthethweni.
Hayi bakwethu, eqinisweni ukuphila kwele Botswana sokunzima. Sila ama-rates akhona sebuya ubuthumuthumu, and sokusenza abantu bakithi baphile kabuhlungu abeZimbabwe, especially abangela maphepha. Sokusithi bonabo abala maphepha labo, iningi labantu bala maphepha ukuthi basebenze emafamu while isibe ngasebenzi khona emafamu.
Uthi lokhu kubuhlungu ukuthi abantu bethathelwe amaphepha ukusebenza uma betholakale bengasebenzi endaweni okumele basebenze khona.
Kuba lukhulu kakhulu, imagine ukuthi uyabuluze imali ezifika masipala lezi ama-consultant ama-permits ngama-5,000 pula ukhuphe imali engakwenza i-permit uphinde uyayithathelwa ngoba awusebenzi khona efamu. Ngakho mina ngombono wami nyalo isukuthi mhlawumbe lo uhulumende uthi angakutholi usebenza endaweni engayisiyo ubhethe i-permit yakwelinye ikhampani, mhlawumbe ukuthi uyefinda something, ucharge something than ukuthi uyathathelwa i-permit.
Uqhubeke esithi incwadi zama work permits akuselula ukuthi ziphume, kusele kungcono kumhlangothi esifana lokusebenza emaplazini, abongikazi, lamadokotela kanye labatshayeli bamaloli, kodwa kudingwa abalolwazi olujulileyo njalo asebele iminyaka eminingi emsebenzini. Emzini weMhodizani wona oyingxenye yesigodlo seHaborone sekusungulwe umkhankaso wokukhipha bokuza okuthiwa bathathela izalwane zeZimbabwe ibhizimusi lokuthengisa emgwaqweni. Okumkhankaso lo njalo ulungiselela ukungena kukhetho lwamalunga edale lephalamende. Mnumzana Stiro Khoroba uthi kuyamthabisa ukuthi amapholisa asesungule ukususa abokuza abathengisa emgwaqweni.
We are standing up for the people, but we also want the foreigners, especially the Zimbabweans, to understand that.
Simele abantu kodwa sithi ikakhulu wabeZimbabwe asilulani, kodwa sithi noma sizwisisa isimo senu ekhaya, dingani ezinye indawo ezingasoke zenze lixabane labeBotswana.
Esinye isizalwane seMohotsane unkosazana Irene Sithwayelo utshele iStudio 7 uthi kabahlaliseki ngokuthi kumele belwele indawo labo ukuza iningi lingabe leZimbabwe.
Mapodisa rira sente go ya go ntsha batho ba risetsa mo mekgwatheng.
Ba yenze kuhle abomthetho uma sebeqalile ukukhipha abokuza abathengisa ezitaladeni. Kade sikukhalela lokhu, lathi sizama ukuziphilisa.
Osesigodlweni somelele eZimbabwe kwele Botswana uMnumzana Witness Ngwenya uthi ofisi yabo ikhuthaza abakuleli ukuthi babuthathe amaphepha abapha ilungelo lokuba seBotswana okusemthethweni. Amadlelo awasekho luhlaza okangako abeZimbabwe ababalekela isimo esinzima somnotho besiyadinga uziphilisa kakhulu emazweni afana leSouth Africa kanye leBotswana. Lokhu kuza ngesikhathi amazwe eqinisa imithetho evikela izalwane zazo uthi zingatholi sezincintisana labo kuza kumathuba emsebenzi etshiyeneyo. Inombolo ezikhitshwa iofisi kahulumende ye-36 Botswana itshengisa ukuthi inani labeZimbabwe lilamaphepha okusebenza kwele Botswana selehla kakhulu lisuka kunkulungwane ezilitshumi i-10,000 ngomnyaka ka-2012 lafika phose inkulungwane ezimbili i-2,000. Ngumqondisi Dube owendaba ze-Studio 7 ngeSaburon kwele Botswana.
Selokho sekudaba lwabeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, lamhla sixoxa lonkosazana Queen Sowa oyinkampani ye-Rugare Hlalani Kuhle Medical osevule isibhedlela koBulawayo. Unkosazana Sowa uxoxa lo Cape Studio 7 ngendlelo zakhe.
Okwakhathesi sile special ese-renal unit ukugezisa inzinso. So ungasayina i-contract lathi sivumelane. Okokuqala effective treatment imahara. Esibili uyabuya ukubhadala half price. And then kweyesithathu ikho lapho uyabhadala khona i-full price. Njalo sesilodokotela ose-based eRugare owethu udokotela.
Yes, ngathi kubiza malini khonoko okhuluma ngakho abantu babuza.
Okay, i-session ye-renal is $145 per session.
Yeah, umuntu uyabenziwani khona?
Bayakemgezi isiziso. Bayakufaka emthineni, uqalise ugezi izinso zakho ngoba ma uyi-renal patient, vele izinso ziyabe zingasasebenzi kuhle. So umthina lwana ngokuthi uncedise ukuthi kukline izinso zakho.
Mhm. Kulolunye njalo uhlelo olukhona, izokuthiwa ke uyaqhuba njalo isitelefoni.
Yes, lo hlelo okubizwa kuthiwa i-home-based care, lapho esikhangela khona kumbe ungogo, kumbe ngukhulu, kumbe ngumntwana, kumbe isihlobo endlini, siyabe sibancedisa whether umuntu wakhona uphathekile kumbe lifuna ukuthi siyehlala la endlini simncedise into ezinjengokuwatsha, ukuayina, ukupheka, siyebhadala amabhili siyakwenza. Kumbe umuntu ophathekileyo liyabe funa ukuthi simncedise ukuthi ageze, anathe amaphilisi, abetshintshwa embhedeni, simwatshela njalo, siyakwenza khonoko.
Kubiza malini khonoko ke kusazana? So
kusukuqalisela from $10 ngelanga.
Kusiyafika ngapi?
So kusiya ngokuthi umuntu uphatheke okunganani.
Ye, jula sivili khona.
So kusiya ngokuthi kulabanye engxenye ababelesifo se-cancer. So kusiya ngokuthi ufuna umongikazi oyedwa, kumbe ufuna ababili, kumbe ufuna abathathu. So kuyabe kufuna ukuthi sihambe siyexoxisana laye, singaxoxisana laye, yikho ke sibakwazi khona ukuthi izimali zakhona yimalini. Kodwa kusukisela ku-$10 kusiyafika ku-$30 ngelanga.
Ye, abantu bakuxhuma njani nxa befisa ukuthi babuye khona ngapha?
Siyatholakala ku-website. Nxa befuna ukuthi behambe ku-website yethu, kumbe ma befuna ukuthi besitshayele ucingo, inumber zethu ngu-078-135-4416. Zaphinda njalo 078-135-4416 i-mobile. Nxa befuna ukufona kanye esibhedlela between 8 and 5, inumber zangikhona ngu-00263-29-22-60571. Ngizaphinda njalo 00263-29-22-60571. La ku-Facebook lingasithumezela imeseji, siyahle siphendule khonapho khonapho. Sikhona la ku-Instagram, sikhona la ku-TikTok. So bengasithumela ama-message khonapho, siyahle sibaphendule. La ku-WhatsApp njalo sikhona. Inumber yona le engiyiphe yona ikhona ku-WhatsApp.
Lowo ke ngonkosazana Queen Sowa, umqondisi weRugare, hlalani kuhle, hlalani medical, obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Lalelani uhlelo lwezemaphandleni maviki wonke ngomgqibelo kumsakazo weStudio 7. Lilami uNokuthaba Dlamini lo Albert Ncube. KuStudio 7 silethulela indaba ezinqotho zeZimbabwe lezakwamanye amazwe. iStudio 7 ngeyakho. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Live talk lamhla kuhlelo lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, sixoxa ngokubotshwa mahlayana kwabaphikisayo kanye labalwela ilungelo loluntu elizweni ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano weSADC Summit. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela uhlangothi lwenhlanganiso yamazwe omhlaba e-United Nations Human Rights luthi kumele kukhululwe bonke ababotshwe nguhulumende kamongameli Mnangagwa. Uhulumende lamhla uthe asesemaphethelweni ke amalungiselelo omhlangano we-SADC. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo.
Yimi usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.